izinto zikhwelile kakhulu ezihlukahlukeneyo. Ukukhwela kwazo kuya ngokuthi umuntu wakhona ungaphi. Edolobheni zikhwele ngendlela engafani lasekhaya, emakhaya zikhwele kakhulu. Ngakho isilinganiso sakhona singahlukana. Inyama endaweni eziningi ingezelela idola phezulu. Ngokunjalo lento ezinjengamagwili lezinye izilimo zikhwelile. Kanti ke njalo isepa yokuwatsha layo ikhwelile. Kusiya ngesitolo, kusiya ngendawo okuyo, kusiya ngokuthi usekhaya kumbe usedolobheni, ngabe ikhwele ngendlela ezihlukeneyo. Kodwa ikhwelile yonke into kumbe lezo zinto abantu abazidinga kakhulu lanxa zingasizo zonke ezikhwelileyo. Kodwa lezo ezizo ezisetshenziswa kakhulu ezidingwa ngabantu usuku ngosuku yizo eziqansileyo sesimeni lapho esingasoze zeneliseke khona ebantwini abanengi abaphila lapha eZimbabwe ngenxa yobuyanga.
Ungathi kuyini kahle kahle Ncube okubangele ukukhuphuka kwentengo yezinto ngalindlela?
Imbangela yokukhwela kwezinto isimo somnotho esingamanga kahle. Sesaqhubeka silokhe sibuthakathaka, awukholi umnotho ngendlela eza kwenza ukuthi kube lula ukuthi kuguquke intengo. Ilizwe leZimbabwe ama-industry lokhe engazuzi izinto, engenzi izinto ezizasetshenziswa ngabantu ngendlela efaneleyo. Ngakho ke eziningi zakhona zitholakala ngaphandle. Zithi zitholakala ngaphandle, idola leZimbabwe libe lisiwa. Sekusitsho khona ukuthi lezo ezivela ngaphandle zifika sezidula kule ndawo. Kungokunye kungumthelela walezo zinto ukuthi zikhwele. Kanti ke njalo kukhwela i-electricity ikhwelile kulamalanga onaladlulileyo, i-fuel layo isilokhe iqansile injalo. Lezo zinto zombili zilomthelela omkhulu ekukhweleni kwezinto. So ke into esiyinanzelelayo ukuthi ukusilela kwemali yangaphandle, ukuwa kwamandla edola leZimbabwe, ukukhwela kwe-fuel, ukukhwela kwe-electricity, zonke lezo zinto zincedisana ukuthi intengo iye phezulu. Ubala nje lokuthi ezomnotho kazimanga kahle, abantu kabazithembi, okubizwa kuthiwa i-confidence.
Ukukhwela kwentengo lokhu ubona kusiba lomthelela yini kukhetho oluzayo, kundlela abantu abazavota ngayo?
Yebo, ukukhwela kwezinto kuzaba nomthelela thizeni ekuvoteni kwabantu, kodwa esingakwazi ukuthi bangakanani abantu abazaguquka ekuvoteni kwabo, basuke kulaba kade bebavotela bayevotela abanye ngenxa yentengo yezinto. Okwenzeka eZimbabwe kakujwayelekanga emhlabeni. Abantu abaningi emhlabeni odiliza umnotho bathwalise nzima bamkhipha esihlalweni. EZimbabwe bajwayele ukuthi bavote la yena lo bangela usizi, kuyinto ethusa kakhulu. Ngokuba ukukhwela kwezinto ukuthi balale bengadlanga, abantu behlulwe ischool fees, behlulwe ukuthi baye ezibhedlela ngendlela efaneleyo, behlulwe ukufundisa abantu babo, akubenzi bayekele ukumvotela umuntu obangela yona leyo nkinga. Yikho kuluhlupho kakhulu elizweni leZimbabwe. Kodwa ke kusengenzeka kube lenguquko enkulu kulesi simo ngalesi sikhathi. Bakhona yebo abaza kuzonda lokho kwenzakalayo, base bevotela amaqembu aphikisayo, kanti abanye bazacimeza kuphela baqhubeke labona laba babangela usizi njengoba sikubonile eminyakeni edlulileyo. Kodwa mhlawumbe bazaba balutshwane kulalaba abazazonda kakhulu.